Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ijona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumthwasazo weStudio 7, namhlanje ngomgqibelo omhla ka 27 Mfumfu 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa ukuba ngumongameli weZimbabwe libandla lakhe.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voice of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo.
Angazi ukuthi ngakufaka njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi ukuzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi, kodwa ibuphukuphuku bokugcina.
Isikhuphuke okumangalisayo intengo yenhlanyelo namakhuba okulima.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasaneli sikhona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho.
Kwenziwa umkhosi wokukhankasela ukunqabela umkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lamhla limgcobe ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leli lenze lokhu eGwanzura Stadium eHarare ngesikhathi lithakazelela iminyaka phose engama-20, 19 years labunjwa. UChamisa ugcotshwe ngumnumzana Morgan Komiti, omunye wabasekeli bakaChamisa.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voice of the people and the voice of the people.
UNelson Chamisa sesimgcobe ukuthi abe ngumongameli welizwe leZimbabwe. Umongameli wabantu. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga.
Ugcotshwa kukamongameli kweZimbabwe kwenziwa nguChief Justice kumbe umsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe nguChief Justice Luke Malaba. Umthethondaba usanda kwethula ukuthi nguye owanqoba kukhetho ngoNtulikazi lonyaka. UChamisa waphanyeka udaba lolu emthethondaba esithi nguye owanqobayo, kodwa umthethondaba wathi ngumnangagwa. UNkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla leli, uthi uChamisa ugcotshwe ngabantu athi umthethondaba.
Abantu bathe khona kokuqala bagcoba ubaba u-advocate Nelson Chamisa usenguye upresidenti welizwe ofuna ngabantu owavotelwa ngabantu. Njalo kufuna ukuthi ubaba uChamisa wasebazisa ukuthi khona kumele sibe le-transitional authority. Lapha uMnangagwa lamasela abezani kumele bavume ukuthi thina sinjengebandla le-MDC uba uChamisa wanqoba. Sisukela khonapho bese sihlala phansi sikhangele ukuthi umnotho welizwe siwulungisa njani, kodwa kuyithi njengebandla le-MDC esibusayo ngaleso sikhathi.
Singathi-ke ukugcotshwa lokhu likwenze njani njengoba singabonanga kulamajaji kumbe abantu abanjalo, kwenziwe njani?
Hayi, anti sonke thina lapha njengebandla le-MDC silandela imfuno kaZulu. Lokho kwamajaji lokho kithi kakukho, ngoba kumele agcotshwe ngabantu abamvotelayo abelokhe bekholwa ukuthi yiyo inkokheli okumele ibe yiyo ehamba phambili ukuthi silungilele lizwe.
Khonokho-ke akusoze kucaphule ibandla leZANU-PF.
Njengazi bacaphukela bangacaphuka, akulanto esiyonileyo, ngoba leyo bekuyimfuno kaZulu. Singike sanelisa ukuthi uZulu simbambe imlomo ngokuthi uZulu usekhethe ukuthi ubaba uChamisa kagcotshwe.
Ye, kodwa abantu bazathi phela kasuze ahambe e-State House, so ugcotshwe njani?
I-State House yethu njengebandla le-MDC loba uChamisa asondlule ehlala khona umgabe lapho sokuhlala khona uMnangagwa. I-State House esikhuluma i-State House kaZulu. UZulu ngoba ngasikhuluma nge-democracy, i-democracy nguZulu. uzule na ngakhuluma ukuthi khona yikho abakufunayo yi 3000 yitile.
Ye, soke libona uzani lizangena nini emgwaqweni litshengisela khona ko elifisa ukwenza.
Emgwaqweni owakathesi sizangenawe iZimbabwe yonke jikelele. Sibonga uZulu njalo sisizwa uZulu ukuthi usezimisele yini ukuthi singene emgwaqweni ngoba singeke sangena nxa uZulu engasitshelanga. Kodwa namhla uZulu yena besithi kumele singene emgwaqweni namhlanje. Bakujamisa wasebazisa athi kumele sibhode iZimbabwe yonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi intshukuntshu kaZulu yonithini.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi yikuganga lokhu okwenziwe libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Chamisa.
Isisekelo selizwe lethu i-constitution yethu iyakhuluma ekugqekeni njalo iyaveza sobala ubana umuntu oba ngumongameli uhamba njani kusuka ngaphi kuze ufike njani uzagqotshwe andibana abe ngumongameli njalo ugqotshwa ngubani. I-constitution yethu ibalulekile kakhulu ubana lo ngumsebenzi owenziwa ngu-chief justice. Angazi ke bona kumbe bebelayo owabo u-chief justice na kumbe ukuthi bebedlala nje lokwana abakudamashona amahumbwe yazi udlala umaqatshelana ngabakho serious abantu laba and kuyadalisa kakhulu ukubona izikhuqamfundo ezinjana nabantu abakhangeleka beke ngabantu abanomqoto kwi-society besenza izinto ezilobuhlazo ezinjalo ezenzela ukungalandeli i-constitution yelizwe ezenzela ukungahloniphi isizwe seZimbabwe pho ngabantu abanjalo.
Bathi bakwenze lokhu ngoba bona bathi banqoba kukhetho lokho kwakhulunywa i-constitutional court leZimbabwe electoral commission bathi vele kungamanga ngakho-ke yinko beyenze uChamisa waba ngumongameli welizwe leZimbabwe. So-ke manje lina njengabantu bezanu-PF kulihlaba kanganani khonokho?
Ngibona nganto mungaba lo muntu nje even oyedwa weZANU-PF ongaba le ndaba nento enjalo uyabe segula ingqondo esilile. Lokho asonto vele kumele size sehluleke ukuthi sidle ngakho. Sizayala silokhu sidla sigeza silala sivuka athi ndaba zaluto abakwenzele lokhu yazi angazi bona ngakufana njani ngingalahlangi umlomo njalo ngingalahlangi uzihlonipha kwami. Lokhu abakwenzileyo ngiswele la mazwi kodwa ibuphukuphuku bokugcina nako-ke asonto engingazwisi iZANU-PF ubuhlungumbe engaswelisa ubuthongo iZANU-PF kumbe engenza ukuthi iZANU-PF kumbe ithalaze ithibilike. It's a non-event.
Ilizwe leZimbabwe okwamanje libhekane lenhlupho ezijiyeneyo okugoqela ukuswelakala kwemali lempahla, ukuqonga kwentengo yempahla lokusilela kwamafutha okupheka lawezimota.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba furembula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba furembula.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yenhlawunyelo lamakhuba okulima ngesikhathi kulungiselelwa ukulima kweleZimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba kuhlelo lwezemaphandleni.
Indlanyelo lesisindo samakilogram alitshumi 10 kg isibiza amadola alikhulu letshumi $110 kude lesisindo samakilogram angamatshumi amabili lanhlanu 25 kg yona sibiza amadola ngamakhulu amabili lamajumi amahlanu $250 ezitolo zeGwanda. Ikhuba lokulima lona libiza amadola angamakhulu amane lamajumi amane $440. Lintengo isithiye izakhamizi zibambewa ngaphansi njalo zisevalweni lokuhlaselwa indlala ngenxa yokuthi zizehluleka ukulima lonyaka. Umnumzana Elias Lujika Dube isakhamuzi sesitshe Garanyemba uthi ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi labantu lingalimi lonyaka.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasanelisi khona siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho, abanye bevele besidla okokuniwe. Njengokukhwela kwezinto ikakhulu inhlanyelo kuzayenza abantu abaningi bangalimi lonyaka ngoba lanxakade ulakho kwimadlanyana wokuthi uyethenga. Nxa inhlanyelo sikhwela ifika kuma-200 and something vele uyabe uzayithenga ngani? la wanso zuiteni.
Umnumzana Gabriel Moyohlale Mawane, uthi loba nje uhulumende elo hlelo lokupha izakhamizi inhlanyelo, linhlanyelo bingabiwa kahle, okudala ukuthi ningi lingayizuzi.
Abanye batholile inhlanyelo abanye abayitholanga. Abanye inhlanyelo bila babizwa abantu abafa kudala. Phoke kulesi sigazi inhlanyelo yafika kulesi sibangiso sona vele kabula lo muntu ozayithola. Sokuyikufa kwabantu ngoba soze bake bakwanise ukulima. Amabele kawula vele okomnyaka lodlulileyo asilimanga, asila lutho esithembele ukuthi nginhlanyelo ingaba nganeni abantu bathenge. Yona ihulumende le vele iyanakekela abantu kumbe vele layo sifuna abantu bahle bafe. Kumbilizwe nje lalo selivalwe.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Patrick Marupi owefumukwe othi iningi lezakhamizi alisoze liyenelise ukuthenga linhlanyelo, njalo kuyadingakala ukuthi uhulumende angenele kulolu daba ngokuphangisa.
Ukukhwela kwenhlanyelo lapha kuzakhamizi sokusiba nzima ukuthi izakhamizi zingalima njani, ngoba akula sakhamizi esingayithenga inhlanyelo $800. So izakhamizi sezithwele nzima, ziyakhuluma ukuthi hayi uhulumende kakaboni iplan ngoba ukulima bazalima nzima.
Ngaphandle kokuqonga kwentengo yenhlanyelo, umarubhothi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthi izakhamizi zibhekane lendlala esabekayo.
Intengo ekhona iyasinda izakhamizi.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni kalivunanga kahle lonyaka ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiSefumukwe. Albert Nube.
Lamlela nampa wafubembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampa wafubembula.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amane abotshwe izolo ngesikhathi abantu besethula imbono yabo kucommission ehlolisisa ukubulawa kwabantu kusanda kwenziwa ukhetho eHarare. Bakhululwe kwathi omunye wabo wavalelwa enkantolo. Umnumzana Marshall Sibiya, Welcome Moyo lo Venet Ncube bahlawulise imali yesibambiso sebail efika ikhulu lamathumi amahlanu $150 kumuntu munye ngamunye. Kodwa umantshi uRashael Mukanga uthe umnumzana Siphambaniso Mafu onikeze ubufakazi bakhe kucommission ekhokelwa ngumnumzana Haleme Mohlante umvalele enkantolo esithi ulakho ukuthi abanye bakhe bamvimbele ukuba abuye emthethwandaba. Umafu utshele icommission le ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wabulala abazali bakhe ngesikhathi sombuqazwe wekukurawundi. Wetheswe icala lokudelela umongameli welizwe. Umnumzana Naka Muganyi owe abameli lwazi for human rights ubikele umthethwandaba ukuba umafu uhlukuluzwe ngamapholisa kabuhlungu ngesikhathi ebotshwa, njalo bamfake isandla phambi kwekomishini kaMohlante. Uthe umafu ugcine esiyakwelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeThokozani Gubhe Cancer Foundation namhla yenze umkhosi wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele kobulawayo obulabanye abantu abaphepha kumkhuhlane lo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhosi lo wenziwe ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ucebisa abantu ngemvukuzane yebele kuyona le inyanga emkhankasweni obizwa ngokuthi yi-Breast Cancer Awareness Month. Unkosikazi Khuphe ongumongameli webandla le-MDCT ubambisane labantu abanengi bahamba umango oyisilinganiso samakhilomitha amane edolobheni lakobulawayo. Uthe uhulumende kumele alisane lomkhuhlane wemvukuzane ngendlela eqondileyo.
Thina njengeThokozani Gubhe Foundation sakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu 1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa leyimvukuzane okuthiwa yikensa.
Udokotela Khuphe wasila kumkhuhlane wemvukuzane yevele uthi kuqakathekile ukuhlola nokwelatshwa lomkhuhlane kusasemasinya. Uthi kuqakathekile njalo ukuthi abantu belatshwe ezabelweni ezichiyeneyo nxa bengatholakala belomkhuhlane wemvukuzane.
Mina ngo-2011 ngiphumile egcekeni ngathi njengo-deputy prime minister sembanjwe ngemvukuzane le okuthiwa yi-cancer. Abantu bonke baqala ukuthi bekhulume ngayo. Uhulumende waqala la ukuthi ekhulume ngayo. Uhulumende waqala ukuthi agijigijime ukuthi ayenze ukuthi kube le mithi yonale e-cancer abantu behanje behlolwe. Mina sengile minyaka engu-7 ungabona ukukhuphuka iminyaka engu-5. Ususiya ku-67 hayi uyabo usuphumile kulokho ukuthiwa i-danger zone.
Unkosikazi Ellen Khumalo owahlaselwa umkhuhlane wemvukuzane ngomnyaka ka-1957 uveza ukuba wasila njani.
Mina ngaye lathwa ngumuntu wayezilethinge wangcala amabili wayithiya ukuthi ngagijima ngoba ayebegijima lomzimba.
Unkosikazi Lwazi Sibanda osuka eCholocho laye ongene uhambo lwalamuhla ukhuthaza omama ukuba behlolwe imizimba yabo ngamadokotela.
Abantu awakhuthalele ukuba bezihlole ukuthi kambe amabele awagcinanga yini alalele ayelayo le ilampu yini. Njalo mama akabakhuthala ukuyahlolwa i-cervical cancer kambe becheck ukuthi imilomo yabo yesibeletho ilungile yini ayelayo yini i-cancer. Ngiyabakhuthaza omama.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Mildred Reason Dube uthi uyabonga uhlelo lwethokozani Khuphe Cancer Foundation lokufundisa abantu ngomkhuhlane wemvuku.
Umkhuhlane we-cancer mama usulobise izihlobo zethu kodwa ngiyajabula ngoba uDr. wethu uThokozani mama president usenze ukuthi kube le-awareness ukuthi sibe kwazi ukuthi i-cancer iyabulala abantu i-cancer siqede abantu bakithi. Ngijabule kakhulu ukubona sibhoda idolobho lakobulawayo sitshela abantu nge-cancer.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alfred Ncube ukhuthaze abesilisa ukuba bayehlolwa imvukuzane esithi umngane wakhe uJames Mlilo wabulawa umkhuhlane wemvukuzane yevele.
Engithanda ukusho ukuthi umkhuhlane wemvukuzane yevele kasi umkhuhlane otholakala kubomama kuphela. Umngane wami lo engikhuluma ngaye wabhubha ngo-2004 ngemva kokuba banjwe ukuthi lo mkhuhlane wemvukuzane yevele. Yikuthi nje obaba sabe singakwazi kuyawuphunga ukuthiwa yimvukuzane baze bakunanzelela sokusekucineni ukuthi yimvukuzane yevele. Ngakho ke sithi obaba labo kaba siyabakhuthaza ukuthi nxa uzikhangela ngezempilo yakho sikhangele nje konke ongaba kuyakukhathaza lo mkhuhlane wemvukuzane yevele ngeminye imkhuhlane obaba okumele beyinanzelele ngoba iyabulala labo bantu.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba wonke jikelele ukuthi iqakathekise imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele i-Breast Cancer Awareness Month. Ngaphansi komkhankaso lo abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungela nhlawulo ezibhedlela zakobulawayo e-United Bulawayo Hospital leMpilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje-ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba esilethulelwa nguChris Kande.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, yena oyingcwethi kwezamasiko. Sixoxa laye esesilobela.
okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi, lami ngiyakwamukela babo babugande, ngiyakwamukela njalo futhi labalalela balalela.
Ye, ungasitshela mnumzane ukuthi ezamasiko zilokhu zilandelwa yini njengoba sibona kungani amasiko ethu asehlangene lamasiko awokuza. Ungasitshela ukuthi wena ukubona njani?
Kwezamasiko baba mina ngikubona kwami kathesi nxa ngikhangele amasiko kasalandelwa, kodwa ke kulento ejabulisa kakhulu nxa sikhangele abantu kathesi sebeqala ukukhuluma nendaba zamasiko, sebeqala ukuthi babuyele emuva ukuze bazazi ukuthi bangobani. Isiko ikakhulukazela kithi ngapha emhlubulweni kweMandebeleni belivele selitshabalele. Yikho ubona kade sokusithi lasezimfeni kube kulokhu kugidwa, kube kulokhu kuhlatshelwa ingoma zokujabula, kube kanti-ke kithi kade vele kuhlatshelwa ingoma ezizothileyo kutshengisa ukuthi kulo sizi lapha phakathi. Kodwa kade sinxansi singakhangela mbona ngani abantu bakithi sebengani sebebuyela emuva, sebebuyele kuzotheni kwabo.
Kungakuyikuyini okubangela ukuthi babuyele endulo?
Nxa ngisithi ngiyabona abantu sebengani sebeqathanisa kathesi, abantu kuthe kubuya linto okuthiwa khona intuthuko. Abantu basuke bathathwa izinto lezi, bathathwa ngamasiko, abanye bebona ngani into entsha njalo enhle, but kathesi sebethi baqathanisa la ngobunzima bempilo kathesi abantu sokwenza ukuthi khona abantu babuyele emuva kathi bathe kathi izolo kathi khona besiphila njani. Base bebona ukuthi khona hawu kithi kade siziphilela kuhle, abantu kade besazisana, abantu besazi ukuthi lo ngumalume, lo ngugogo, lo ngukhulu, okuyukuthi nxa lo kade engelalokhu ubencediswa. So abantu ngalokho sokubavusa manje inkopha, abantu sebebona ukuthi hawu bona vele sebehlamukele izinto ezenzakala kathesi ayisayizi izinto ezazisenzakala izolo, sebebuza sebesondele ebadaleni manje kathesi.
Elakusasa limi njani kwezamasiko lapha njengoba siyabona abantu sebechabelele ngomhlaba wonke? Kuzaba kunjani kakhulu sesibona abanye sebevela kwamanye amazwe, labantwana abazalelwe kwamanye amazwe sebebuya ekhaya lapha, amasiko azabe salandelwa?
Ngibona kuzakuba lobunzima njengoba usitsho nje ukuthi kathesi njengobana sesihlala nje kuyona linto abayithi i-global ngezilungu lezo, kuza kuba lobunzima ikakhulukazi ebantwaneni bethu lezi zizukulwana zethu ezingekho lapha ekhaya ukuthi zifike zingene ekuphileni kwethu lapha. Ngibona ngani kuza kuba lobunzima sibili okuzenza ukuthi izizukulwana zethu lezi ezingabe zibuyile zizibone zisemzini kube nzima lokuthi khona zingene phakathi nakwalamasiko. Kodwa-ke nxa ngithi ngikhangele, nxa indlela le esihamba ngayo kathesi ingaba yiyona indlela abantu bezibumba ngaleyo ndlela, ngibona futhi lanabana bezayo abavela kwezinye indawo bazagcina behawukela ukuphila kwethu nxa singathi siphile njengendlela esiphila ngayo. But uhlupho olukhulu esesilalo ilo lonolo lokuthi sesihlangene, kanti sesihlangene sewuyise sesithubene okuyindlela eza kuba nzima sibili. Kodwa-ke ngokuhamba kwezinto kathesi manje sithi ngiyabona, ngibona sengathi abantu baza kuthakazelela kakhulu ukuphila kwethu ngoba sizabe sesihamba lakho sibatshengise ezizweni, ngoba into ekathi ngani yasilela kithi ukuthi khona kasilazo indlela, kumbe ngithi kasilayo indlela yokuthi sihambe sitshengisa ubuntu bethu kwezinye izizwe. Lokhu kwenza ukuthi ezinye izizwe zisalele emuva ngokwazi ngathi. Kodwa nxa singaba le ndlela yokuthi sizixoxe sizitshengise ukuthi thina siphila njani, ungakhangela ngendlela le ekade ikhona kade singapha e-England ngapho, vuka Bulawayo, vuka Bulawayo, abantu abaningi nxa singabanxusa ezindaweni ezinjengazenezo babone ukuthi kade siphila njani, ubona ngani kungenza ukuthi khona abantu basikholwe, abantu njalo basijabulele.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngithanda ukuthi ngilivalelise njalo. Ngibonga kakhulu kuwe Chris Gandhi ukuthi unginikelele ithuba. Ngisithi njalo futhi kubantu bakithi, bantu bakithi, kasitshengiseni ezinye izizwe impilo yethu. Lizabona ukuthi sizaqala ukuhlonipheka kwezinye izizwe. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ube lobusuku obuhle.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba esesilobela.
Siyabonga kakhulu Jagelidala Chris Gande, ungathinela kusasa ke mfowethu. Wezemidlalo iqembu leHarare City linqobe eCapes United 2-1 kumdlalo weChibuku Cup semifinals. Kukhangelelwe ukuthi iqembu leDynamos lizanqikelelana neTriangle kusasa kumdlalo ofanayo. Silenhlanhla ngoba silo mnumzana Muzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo khona khonapha ke silayo lamhlanje. Baba Hadebe, kunjani?
Sikhona lingali njani?
Hayi, siphile kakhulu. Akusitshela ukuthi imidlalo le ihamba njani eChibuku ba?
Ichibuku njengoba usichilo nje lamhlanje iHarare City ikwanisile ukubana inqobe iCapes United nge-2-1. Abakwanisile ukubana behlohlela iHarare City nguMoses Mutshenje lo wakwadlalela iCapes United. Kwasekusithi uWilliam Manondo wasehlohlela lesibili. UWilliam Manondo yena uyenza kuhle kuChibuku Trophy ngoba useyenelise ukubana lokhe yaqalisayo iphenduka iChibuku Trophy usehlohle ama-goals angu-14. Kwazokuthi-ke uJoel Jostan Ngozo lo owadlalela iqembu le-Islanders lele-FC Platinum wasehlohlela-ke yona iCapes United. Kutsho ukuthi iHarare City sihambe kweyinye ifinal yeChibuku Trophy. Bakhangele-ke ukubana bebone ukubana bazadlala laliphi iqembu phakathi kwe-Dynamos ne-Triangle zona ezizadlala kusasa. Siyazi sonke ukubana iHarare City isila amakhapu amabili aweChibuku Trophy, ngakho-ke bakhangelele ukubana bebe bethatha esithathu.
Elakusasa-ke ulibona njani ibhola?
Elakusasa lizabe linzima. IDynamos yona ibingathi ayenzi kakuhle kuligi, kodwa ibisiqalisile ukubana inqobe. Kuzaba ngumdlalo omnandi kakhulu. Badlala le triangle yona, i-triangle liyazi ukubana okwakhathesi iku-number 4 kulokho. Ngakho-ke ingaba yingozi ku-Dynamos iqembu le-triangle. I-triangle yona-ke layo ikhotshwa ngukhotsho oyenza kakuhle uTaurai Mangwiro. Ngibona engathi kusasa yona-ke i-triangle kungenzakala ukubana imangalise i-Dynamos inqobe khona le eHarare eRufaro Stadium. Kodwa ngaphandle kwakhonokho umephu uzathanda njalo ukubana isitshela abalaleli ukubana iqembu lewange liyazi ukubana laphuma ku-PSL ngomnyaka odlulileyo, kodwa lamhlanje linqobele etholotho khona-ke emalahleni ewange. Okutho ubana ngomnyaka ozayo iwange isibuyile njalo ku-PSL. Kodwa-ke umdlalo omkhulu yiwo-ke lo we-Dynamos kanye le-Triangle kusasa. Kodwa sitshela ihlube abafana bemalahleni khona ngale iwange isithe yaphindela njalo ku-PSL.
Kodwa ubona zane yanqoba yiphi, Dynamos kumbe i-Triangle? 2-1, 1-0, kuyapho manjani?
Ngibona i-Triangle inqoba. Yibala abadlali abahle abadlala kahle kakhulu ugoqelo lami nginabo. Ngibona inganqoba nje nge-1 eqandile.
Siyabonga kakhulu ke baba Muzi Hadebe, wena oyingcwethi kwezemidlalo, ungathanda kusasa ba. Lo ke nguMuzi Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo. Ngayehlukani wathi siboneke ezinye iindaba ezigokhela lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa ugcotshwa libandla lakhe ukuba umongameli welizwe leZimbabwe. Ibandla leZANU-PF lithi lokhu yikuganga okumangalisayo kwenziwe nguChamisa. Sikuba lapha ke uthelo lwethu lamhlanje olivalisayo uKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.